siyabonga jonga lo sithandekile lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 12 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba we-High Court umisa ukuxotshwa kwabantu abahlezi eplazini le-Leonard Farm emazowe ngoba usithi abadingelwanga ezinye indawo zokuhlala.
Njengokuba izindlu zabantu besezisiliziwe kambe kubambeka njani laba bantu kabakhele kube lapho abaye behlezi khona wabantu ade beyagcine benemizi yabo besebenzise izimali sengumlando-ke kahulumende kumbe walowo bathatheleke leyo ndawo abadilizela imizi ukuthi-ke abe neqiniso lokuthi khona bathole indawo yokuhlala ngoba
Ibandla le-MDC thile le-MDC Renewal athi kasoze aphatheke kukhetho lwama-by-elections okudinga abameli be-Mount Darwin West le-Chirumanzu Zibakwe edale lephalamende ngenyanga kaMbimbitho. Abongi labongikazi abasebenza esibhedlela zikahulumende e-Harare ekade bethe bazaqala ukukhalala umsebenzi namhla phezu kwemali yama-bonus kabasakwenzanga lokhu. Siza kuzwa izizathu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court namhla umise ukuxotshwa kwabantu abahlezi eplazini le-Leonard Farm number 10 emazowe ngoba usithi kabadingelwanga ezinye indawo zokuhlala. Omunye wamagqwetha amela laba bantu umnumzana Tondirai Batasara utshele iStudio 7 ukuthi lanxa igqwetha likahulumende litshele umthethwandaba ukuthi abantu laba baphiwa enye indawo yokuhlala umahluli uthe akulabufakazi obuqinileyo obutshengisa lokhu. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Martin Dina lamhla ulandule imbiko ebisithi umkamongameli unkosikazi Grace Mgabe nguye oxotshise laba bantu ngoba efuna ukusebenzisa lindawo ukuqhuba inhlelo zakhe. Abanye abahlala kulindawo bathi badilizelwa amadumba abo njalo sebehlezi egcekeni kanye lempahla zabo ngesikhathi izulu lisina kukanti besebehlanyele izilimo emasimini. Udaba lolu lwasolwa ngabaningi abagoqela ibandla le-MDC elizibiza ngokuthi yi-Renewal Team. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu uncome isinqumo somthethwandaba.
Lo ngumbiko othokozisayo othabisa kakhulu ophuma emthethwandaba ukuthi bakithi abantu bemazoe labade sebexotshwa ngoba kumele indawo leyithathwe-ke ngu-first lady-ke kwenziwe lokhu afuna ukukwenza. Siyathokoza kakhulu kuyadengisela-ke ukuthi umthethwandaba-ke ilamandla lokhu esebenza ngoba nxa umuntu umkhipha umxotsha lapha khona kumele-ke kube nalapho ozamusa khona hhashi kuphonge umkhipha kuphela umxotsheni sa.
Kodwa uhulumende uyachasisa lamuhla ukuthi hhayi lokhu akulakwenza lokuthi indawo le kwakuthiwa izanikwa unkosikazi kamongameli kolalikuthethe ngaphi.
Uhulumende-ke sizile kulandula lokhu-ke ngominista-ke uDina we-Marshall and Central ukuthi akulanto enjalo kodwa kakuliqiniso ukuthi leyo ndawo ithathelwa-ke ukuthi kuqhenditswe i-orphanage